Isimo seZimbabwe kwabesifazana kakhulukazi sibi kakhulukazi. Ende ubhubhane leCovid lolu lukhona lwenze amalungelo abantwana abangamantombazana labesifazana omama abanzima kakhulukazi. Ngoba kathe sibalisana lobhubhane, balisana lokuthi bafike izimuli zabo. Baphinde balisana lokuthi khona babona ukuthi abantwana babo abangamantombazana kabangene kundaba zocansi kumbe kababanjwa kundaba zocansi. Kodwa into ezinzima zonke zingalezo ukulungiswa emthethweni kwakuba kufinyelele. Yikho nje lanxa sinemthetho sizohlala sobe sibabaza sithi umthetho okhuluma nge-early child marriage ukhona eZimbabwe, sithi kwetshi ukhona. Umthetho lo ovikela udlakela kuomama ukhona sithi kwetshi. Kodwa uthole ukuthi uloko kuqhubekela phambili kuhlukuluzwa mama lokho kubekela phambili kusiba le-early child marriage ngoba isikhathi esiningi nxa umntwana esiya kwento enkazana nalomncane umama kabala okokutsho batshelwa nje yikho kusukela khona udlakela lumemetheke futhi ukuthi wena umntana wakho vele sisiya kwenda kumbe uba into yokuthi alethe ukudla ekhaya kumbe ilobolo lakhe lenzende awula kutsho ukhona. So lapha kuqakathekile ukuthi nxa uhulumende eletha umthetho ekupasa umthetho bawukhangele ukuthi uza implementa njani. Zikhona yini indlela zokuthi ingqengubani afinyelele ukulungisa emthethweni esingathi administration of justice. So lokhu zizinto into ezingekhoyo.
Ukwendiswa kwabantwana lokhu yinto engekho emthethweni njalo esilesikhathi kukhulunywa ngayo kodwa iyaqhubeka lalamhlanje. Inkinga kuyini kahle kahle?
Akula lokho singathi enforcement of the law. Lokho kwenzakala ngoba abantu abaningi kathesi bathola ukuthi wena yebo kambe kungaba kulidaba lokuthi sefile ikho kukhulunywa ngakho kodwa singananzela ukuthi kathesi ngesikhathi phela se-lockdown kulabantwana abaningi abazithweleyo and abantwana bakhona lalawo ngama-10 years to 15 years abaningi bakhona beyendisiwe. Esigabeni akula abantu abakhuluma ngakho ngoba ngokuswela okukhona abazali abaningi bahle bathi bayekele abantu abo baye kwenta kumbe bahlale benjalo bezithwele bengabuyelanga yesikole. Kodwa singananzelela ukuthiwona umntwana lo odlulileyo ebeletha ule 14 years ngokuya umntwana kumele ukuthi ngawusesikolo umthetho awuvumeli ukuthi wona umntwana lo abe se-ANDC-we kodwa nanko sokukhulunywa ngakho ngoba usefile. Kulisizi kakhulu ukuthi khona silindela ukuthi kuze kufiwe ukuze abantu sikhulume ngalolu daba.
Udaba lokuzithwala kwabantwana besikolo lona elumi njani nxa libhoda lani libona lapho njengenhlanganiso?
Umthetho okhona kwezemfundo kathesi uthona lanxa umntwana engazithwala kumele abone ukuthi aqhubeke efunda, kumele abone ukuthi la esebelethile akaphakamiseke ezifundweni zakhe uyabuyela, uyaqhubeka efunda ezithwele anike ithuba lokuthi ayebeletha. Kodwa singananzelela kathesi nge-lockdown njengoba ngishilo ngaphambilini ukuthi abantwana abaningi bazithwele. Singenile thina njengenhlanganiso yewoza esigabeni umthetho lo education amendment act 2020 ipasa isiba kumthetho sathi akusela mntwana okumele ahlale ngekhaya ngoba esethe wazithwala. Kodwa bazithwele abantwana abaningi abazali basifonela bethi umntana nami useonakele kodwa esikole bamalile. Nxa sithi siyakubuza wathi khona isikole zithi khona kazilayo ukulungiselela khona lokho kumbe bezingakatshelwa zingakalungiselela ukuthi babaphatha njani laba bantwana.